be.
Ngoku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhla ka 28 kuNcwabakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
The victory in Boko Kabuyoni is a strong signal ahead of 2023.
Ibandla lezanu-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo eGogwe Kabuyoni.
Ufuna ukubonga ama-citizen eGogwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani izanu-PF ifuna umsebenzi violence.
Ele Citizens Coalition for Change libonga uZulu lisithi ibandla libusayo belithuthuzela uDlakela kungakenziwa ukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa eMthethwandaba usefuna kumiswe umhlangano kwiZANU-PF Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe izolo eGogwe Kabuyoni. Omele ibandla elibusayo uMnumzana Spencer Juma uthole amavoti afika phose inkulungwane ezilitshumi lanye 10,777 votes, wathi uMnumzana Costain Magudi omele ibandla le-CCC uthole afika phose inkulungwane ezinhlanu 4,800. UMnumzana Tafaswa Mukwadi obona ngokwethula kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kuhle kakhulu okwenzakale eNkabazwe.
The revolutionary party is so indebted to the people of Boko Kabuyoni. It is so indebted to the people of Midland Province. The victory in Boko Kabuyoni is a strong signal ahead of 2023. It testifies exactly as a bold, a massive, and giant and mighty vote of confidence for the leadership of President Emmerson Mnangagwa and the Second Republic.
Siyabonga kakhulu okwenziwe ngabantu eGogwe Kabuyoni leNkabazwe. Unqoba kwethu eGogwe Kabuyoni kuveza esizakwenza kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Lokhu kuveza ukuba abantu abaningi bathakazelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oqhuba inhlelo zikaZulu ezilohlonzi. Besivele sikulindele konke lokhu, sithabe okumangalisayo.
It was long waited for. It was foreseen. It was always on the way. We are happy. Predictably, we are not surprised again by those remarks and conclusions from the CCC. It is now clear that when they win an election, they celebrate. When they win a by-election, they celebrate. When they lose it, they throw spanners into the process. It returns the image of the Zimbabwe electoral process in order to find favor. But it is now a tired script. It doesn't work anymore. It does not even find them favor in the voting public.
Awusimangalisi okukhulunywa libandla le-CCC elithi bekulodlakela. Benganqoba bayakuthakazelela abakwenzileyo, kodwa benganqotshwa bahlaba umkhosi. Akusebenzi konke lokho. Abantu abavotayo abakulandeli futhi lokhu. Abafuni ukuvuma ukuthi banqotshiwe. URaila Odinga laye kwele Kenya kavumi impumelo yokhetho. Bahlala bekwenza lokhu. Akusimangalisi.
It is their script. You are not surprised by it.
UMnumzana Tafaswa Mukwadi ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF. Sixoxe laye eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Ostalos Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Thina njengeziqu sifuna ukubonga ama-citizen eGogwe ngokuthi ivotela kakhulu ebunzimeni bokubani izanu-PF ifuna umsebenzi violence, nodlame lokuvikela abantu bethu, lokuzama ukuthi ayesosabhuku ukuba bencindezela abantu-ke nendaba yokuthi sivalele ukubana siyekampena, kodwa ukuthola almost 5,000 votes kesengiseni ukubana-ke isapotedi iyaphakama njalo abantu banethemba. Kanyelela ukubana sibuilde from khonapho siyaphambili, siphakamise-ke uZulu emaphandleni-ke nxa sikhanyela-ke ngomnyaka odlulileyo ko 2018 yabo iminyaka ke ivoti yona le ethiwa ivote share iyathengisa ukubana ke abantu banethemba njalo yele i-by-election engaphumi abantu izikhathini eziningi so siyabonga abantu ngokusekela siyabonga abantu ngokuzivotela sikhangelele phambili ukubana silungise indaba yama-reform ngenxa yokubana yindaba eyenza ukubana ke kungabi le free blames kuyinto ke okanye silungise free indaba yama-reform sikhuluma ke labantu basesadik le-african union ukubana nxa siya ukhetho ka-2023 ulungise ke indaba zama-reforms ikakhulu indaba yokuthi kube le more than 1000 abantu aba-assisted ukuvota sikhangelele ukubana ngalesi sikhathi ngaba nabantu kuthiwa abakwanti ukuzivotela more than 1400
ye ibandla lezanu lithi liyakhalakhala kakhulu akulaa dlakela okade lukhona liyakhala
njeudlakela liyazakala amajenali atshaywa abantu bethu balinyazwa asonto yokukhalakhala into esegqekeni ubani izanu pefu ma isiphake ekhoneni isebenzisa udlame lodlakela yikwenzeka kwabo siyabazi kusukela 1980 esebenzisa i-violence against their opponents baqala ngezapu babuya ngokubulala abantu bangena 2008 bebona bethaa abantu hafulive longsive yikwenzwa kwabantu bezanu kodwa thina loko sikusimise ukubana kube nembuquko yelizwe
pho manje lizakwenzani ukuthi nxa udlakela lungamemetheka sokuyaba lokhetho olukhulu
sisiya phambili sisadeploya sesingama-peace ambassadors ubana kulungiswe indaba yokubana ke abantu bethu ke bevikelwe ikakhulu ke emaphandleni
yini la ama-peace ambassadors
ngabantu bethu ke azabe bencedisa ukubana ke kube lokuthula njalo ke nokubana ke izanu pefu ingasebenzisa i-violence emakhaya
umnumzana ostalos gift siziba ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le-ccc sixoxe laye esekariba kukhangelelwe ukuba umthuthwandaba uzahlafuna ngesiphangiphangi udaba lokuvimba umhlangano we-ZANU-PF Congress oluphanyekwe enkantolo ngeviki ephelileyo ngumnumzana Sipeth Msengezi. Umsengezi uthi akumelanga kwenziwa umhlangano lo ngoba wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emthuthwandaba esithi ufisa inkantolo yenze isinqumo sokuthi kangenanga ngemfanelo esikhundleni somkhokheli webandla elibusayo kulandela ukususwa esikhundleni wayengumongameli webandla le-ZANU-PF uMoyi uRobert Mugabe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likaMsengezi.
Right, into ekhulunywa ngumsengezi icacile. What he is simply saying is abantu abafuna ukuthetha e-Congress abantu abahambise court esithi bangene emahofisi ngendlela engaqondani. I-High Court yeZimbabwe isiqi that matter. Ngakho-ke ukuthi bona abantu abathalenjwayo kuye umsenkezi benze khonokho abakwenza i-defiance and emthethweni yinto okumele ukuthi liswe izilungisise ngoba ngakuukuthi umuntu kuqala ngokuthi ngelegality that is being perpetuated that illegality must be stopped. So that's the long and short of it. Simple thing, i-Congress leyo ngayini iyinkantolo enkulu ize icede udaba lwakhe.
Singathi ke udaba lolu ubona zani luzaphathwa njani ngumthetho ndawo?
Ye, inkantolo iyokuyamele ichaze ikubeke kube obala ukuthi umsengezi into akayitshoyo ile ngqondo bekayilanga. Kodwa thina ngokukhangela kwethu khangela ezinye indaba ezakhe zenzakale hhayi lethemba ukuthi kuzagelezela ngasifudla.
Singathi ke udaba lolu lungena nini umthetho ndawo?
Into eyenzakalayo ukuthi i-application le efakwe ngumsengezi it's an agent application yabe kusitho ukuthi ucele ukuthi inkundla ingakhangela amanye amakhesi ikhesi le iyekiswe kwamanye amakhesi that are already there ukuthi ikhangele ngendlela ephangisayo. Ngakho-ke sikhangele ukuthi iviki ezayo kube liyanelazelayo ibe isithethedawono sokusiyakhulunywa khona ale nkantolo.
Singathi ke lisenza khonokhu lolana udaba ke lumi njani olwaphanyekwa umsengezi?
Loliyana so agent application liyana yi-application ye-declarat. I-declara isesebe sesitsho ukuthi ikhothi kayideclare ama-right ukuthi no into le ingayibatshwanga ngendlela from the onset. Ngakho-ke kwahambanise we want that kind of a declaration. So khathesi esitshela ukuthi i-Congress le imiswe angithi nabayibizayo bame ukubiza kuze kucace kucedele kuyaludaba lokuqala. So lolu daba lolu esingena ngalo esikhuluma ngalo kathesi ludaba olusukela ngale.
Mnumzana Ngobani Stoli, likweta liga mnumzana Saipet Msengezi. Sikokela ekobulawayo. Abakubandaleza nopefu, balile ukuluma ngotabalolu. Sina hangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangelezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli wakwele Angola, u-Eduardo dos Santos, ungcwatshwe namhla eLuanda. I-Reuters News Agency ibika ukuba abanye abahambe emngcwabeni lo, umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia lokhu libhomba amabutho akwele Ukraine duzaneni lokuphehlwa khona umlilo kagetsi kusetshenziswa i-nuclear. Besatshwa ukuba i-Zaporizhzhia nuclear power station ilakho ukuvuza amanzi lokunye okubulalayo. Ele-Ukraine lithi kukhewuke kakhulu endaweni lapho okubhonjwe khona namuhla. Soki isikhathi sezamasiko.
Sinana masiko
wamandla. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikababa kumbe ngithi inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula Khumalo, wakhethwa ngumdeni wakuKhumalo kuba yinkosi yamthokazi. Siyamukela kuhlelo ubaba Khumalo, kunjani baba?
Siyabonga mthokazi, ninjani?
Hayi, siphilile kakhulu, siyakwazi ukuthi-ke sokulungiselelwa isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Akusithethi kume njani ngoba sizokuthwa-ke le mazweni abantu bayalungiselela kakhulu ukuthi kunanzwe usuku lolo.
Kuthiwa iyabopha mthakazi, iyabopha impela, iyabopha indawana zonke, iyabopha eBotswana, iyabopha eSouth Africa, abe-UK nabo bayasisiza ngezimali, abangenelisa ukuthi babe khona. Kodwa-ke abantu bayanikela ngisho nangezinkomo, abanye basePlumpton bathi azilandwe khona, abanye baseSelabusi. Amalungiselelo ayahamba singendlela emangalisayo. Amapholisa nawo bayasinika imvumo yokuthi senze imali anduba emhlahlandlela, ngoba imhlahlandlela bayazi abantu 22k kusuka ngoBulawayo. Amalungiselelo ahamba kahle kakhulu mhlawumbe.
Ye, singathi-ke kucatshangela ukuthi kuyaba kulabantu abaningi kanganani khonapha esikhumbuzweni lesi.
Kunzima ukutho mthakazi, ngoba i-transport sisacelile ebantwini kodwa sikhangelele kubo 2,000 to 3,000 abantu, ngoba indawo le ingaphandle kwedorobha, sabangela sule kubo 3,000 khona lapho. Kodwa-ke hhayi, asikabi asingeke siyitho nje ukuthi sithi sinayo inamba eqondileyo yini. Kodwa ngendlela nje umbiko ohamba ngakhona, hhayi, kuyanyakaza.
Singathi-ke kuqakatheke kanganani ukuthi kunanzwe usuku lolu?
Usuku lolu luphathe kakhulu silunanze mthakazi, ngoba inkosi uMzilikazi yakha lesi sizwe, yasibiza ukuthi umthwakazi, isizwe esigoqela ama-tribes kumbe ngesintu sithi inhlanga ezicike ezingu-13 ezihlukeneyo. So lobumbano lolu olubaluleke kakhulu esizweni yikukukhumbula uMzilikazi ngendlela ahlupheka ngakhona, ekuhluphekela lesi sizwe ukuthi bumba. Akufanelanga nje sekuthi hayi ngokuthi yinto eyenzekayo yedlule, kodwa sizigqaja ngale nhlakanipho eyenziwa inkosi yakithi ingafundani inhloko yesikolo, kodwa inesipho nesifutho sikaNkulunkulu esimangalisayo sokuhlanganisa abantu bahloniphane baphile endaweni ngokufuna.
Ye, singathi-ke abahlonitshwa ababe bekhona ngale emhlahlandlela ngobani?
Zisahambile izincwadi mthakazi ukunxusa abantu abakaqinisi abantu ukuthi babe bekhona. Zihambile mpela izincwadi, zihambile izincwadi kubosopolitiki, zihambile izincwadi kubabekhalta, zihambile izincwadi la semakhosini awe-riti. Kodwa-ke impendulo asikazitholi ezitholo ezikhonfirma ukuthi abantu babe bekhona. So kusesemasinyane ukuthi sithi ngoba naba bebekhona.
Ye, siyabona lapha-ke kwele Melika kuyabe kulo mcimbi ofanayo, kube sokusithi le-UK le ndawo eziningi. Ungabatshelani abantu abayenza khonokho bephandle kwelizwe leZimbabwe?
Kubaluleke kakhulu lokho mhlonishwa, ngoba thina siyisizwe esisakazeke endawana yonke. Thina ese-South Africa nasebutswana kulula ukuyasekhaya, kodwa umuntu ose-UK lose-America kuzima ukuyafika, ikuthi lapha abantu abakhona Australia, New Zealand abalenze lelo abahlangane lolo suku benze umcimbi labo ukukhumbula, ngoba lapho esikhona kufanele ukuthi siwaphile amasiko ethu la esihlala khona, singafothi ukuthi ngobani isidabuka.
Ye, pose lukina baba kumalo.
Bahlabe Zulu, ngithikini lapho elikhona. Ekhaya koBulawayo emakhaya sihlangane nemhlahlandlela mhlaka 10 September. Umunyama ayabe ingazani ngesabe sigida sigiya sijabula. Ngiyabonga mfakazi.
Ye, lo-ke ngumnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula Khumalo, wakhethwa uba inkosi kaMthwakazi umndeni wakoKhumalo. Ngoba nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kuthungamili uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla. KuMateyu chapter 6 verse 16 ithi yona, futhi nxa lizila ukudla linganyukumali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile, kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza, akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile, senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho-ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla, kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke, kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba, okokuthi siyafica uSathane ezama ukumyenga ukuthi athatha la matshe uwenze abe yisinkwa, ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambi. Ngakho-ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla, kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina angiyachova kakhulu, ngizile ukudla amalanga la amaningi. Ngoba ungayenza njalo uvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole, usuzazithola-ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hayi lindoda yazila kakhulu ukudla, siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona lapho ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla, kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu. Ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo, abaziphakamisayo, ukuthi athi nasithandaza ukwedlula wonke umuntu, kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla, njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi, ungabalili zikaNkulunkulu. Kuyabe kungaseyikho ukuzila, ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayele ukuthi nxa sizile ukudla isisikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulo mlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila, hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu, bungakhanyi kwabanye abantu. Ungabi ngumuntu wana osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hayi mina ngiyazila, kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo. Abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokhu bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Sizithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza. Nkulunkulu wami ngezwi lakho bathole isikhathi esokuzila bethandaza besiza kuwe uNkulunkulu ubanike njalo umusa ngokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila bethandaza kuwe egama likaJesu siyathandaza amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo iqembu leLenders Football Club linqobe eCape United nge-2-1 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League oqhutshelwe enkundleni yeStadium namuhla. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders lihloselwe nguDivine Mindirira kanye noWashington Navaya, kuthi eCape United lihloselwe nguWilliam Manondo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leManchester Diamonds linqobe leCranbourne Bullets nge-2-1 kuthi eleHerentals linqobe leTenex nge-3-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu leAustralia emdlalweni wakuqala wohlobo lwe-1-day international oqhutshelwe edolobheni laseTownsville. Iqembu leZimbabwe yilo liqale uChai bola lathola amaranzi angamakhulu amabili lilashekelwe ngabadlali bonke, kuthe leAustralia seliphendula libuthelela amaranzi angamakhulu amabili lanye a-201 for the loss of 5 kuma-overs angamachumi amathathu lantathu. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uchasisa ukuba iqembu leZimbabwe lilahleke ngaphi.
IZimbabwe ibizamile i-top order ukuthi namhlanje bathi labo they come to the party, kodwa imidli order yiyo-ke ephambanise zonke izinto ngoba at one stage we 85-5 ukuthi kade kungani kuyathembisa ukuthi iZimbabwe izafaka amaranzi athe xaxa. Kodwa-ke ekugcineni kwangikhona kwaba le betting collapse khonaphana ku-middle order-ke yagcina sitshaya 200.
Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawa ukhona mhla zingamachumi amathathu lanye, kuthi wesithathu ukhona mhla zintathu ngenyanga ezayo. Imidlalo ye-1-day international iyosetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu azaphatheka umncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo webhola labesifazane elokuqaga. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wokuqaga selitshayelwe ihlombe ngokuphumelela kwalo ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseSouth Africa ngomnyaka ozayo. Wayeyintatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo, yena osesebenzela iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo, sithi uthi leli qembu lenze into ebukekayo kakhulu.
Siyababongela amajems eZimbabwe ngokuqualifya for i-World Cup. Singabe sisemdlalweni ethiyeneyo kodwa siyabalandela. Sithemba khona ngale bengahamba ku-World Cup bazafika be-represente kuhle njalo iZimbabwe njengokwenza kwabo khathesi. Amhlophe kibo labo bonke abaku-netball.
Umncintiswano wezwe zomhlaba we-2023 Netball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni le-Cape Town ngenyanga kaNtulikazi ngomnyaka ozayo. Njalo izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamazwe abalisa ele-South Africa, ele-Malawi, ele-Zimbabwe kanye lele-Uganda. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ye, okwamanje-ke sike sizwe ezomculo.
Sanibonani balaleli be-Studio 7. Loyo u-Isaiah Msolwa, usomnotho. Isibongo Nkomo, ekhaya ngokuzalwa ngiseCholocho, isigaba sakithi kuthiwa yiJowa. Ngoba nje sizokhuluma la ngengoma yami ethi yona inkosi yakithi. Le ngoma lena ngiyiqophe ngothando ngoba ekuqaleni bengine album ebithi yona umzilikazi. Right, yasi so le ngoma ibikhala kakhulu ngokuhlupheka kwesizwe senkosi. kwasokuthi ke kuthemba kwalapho ke ngasengibhala ke le album after kuminyezelwe enhlahlandlela ngo-2018 ukuthi isilo sesikhona ukuthi inkosi yakithi isikhona ende engibani ngasengibhala ke le ngoma yona leni inkosi yakithi ngithe mase ngkwenzile ke lokho ngabona ukuthi abantu bakujabulela ngoba inkosi vele yayiphakanyisiwe kodwa kwasokuthi ngebhadi uhulumeni wakithi ke wasivalela kodwa ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga uzosivumela ukuthi sigcobe inkosi yakithi. So le ngoma nje igxile kakhulu izibongo zakhona zibhekiswe nje enkosini yakithi ngoba ngesintu inkosi imiphakanyisiwe vele siyinkosi thina sikwazi lokho isintu ngisho nakudala inkosi imiphakanyiswa kuthiwe lona uyena ozoba inkosi vele uvele bizwe nge-king. So nje engakusho mina ngathi le ngoma yami igxile nje kulokho. Ngoba nje namhlanje nje i-date nje baba ithi laphana 2028 silindele kuyemhlahlandlela lapho esiyobungazwa khona umdabulo wesizwe inkosi uMzilikazi. Engicabanga ukuthi abanye nabanye abangangaziyo mhlawumbe bazongibona khona ube bezoba khona lapha emhlahlandlela siyobungaza nje inkosi yakithi siyalala siyakhothama. Ngiyabonga kakhulu elijabulela ingoma engicabanga ukuthi kancane kancane siyo sakithi siyavuka siyakheka. Angibonge kakhulu baba, ngibonga kakhulu nakubalaleli bonke be studio 7. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu ke ijaha lekhaya khona ngale ke etholojo ungadinela kusasa mfowethu sikufisela inhlanhla. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ele Citizens Coalition for Change kukhetho olwenziwe izolo eGogwe kaBuyoni. LCCC libonga kakhulu uZulu lisithi elibusayo belitshotshozela udlakela kungakenziwa ukhetho lolu. Ophikisa ubukhosi bukamongameli Emmerson Mnangagwa eMthethwandaba usefuna kumiswa umhlangano weZANU-PF Congress. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.